Jaka lesi zule yana so ula makesi za maningi ase sikile ma ofisi ngetu besi chele kuti umkulano yisikuto usukona utalise ngu November yenda anezi yabo Glenview, Glenora la bombare kula makesi za maningi isi suwabo nile angafiga ama 400 ase sikile ma ofisi ngetu
Mfundi sobanu uhulumende ainika abantu ukutivezi figele kulu mkulano
uhulumende usebenza ngathi usebenza lesito Ferrari bekhuthaza izakhamizi ukuthi bageze izandla nxa bevela kuzambuzi kumbe nxa bethatha amanzi endaweni ezingayisizo bawabhoyele la amanzi ukwenzela ukuthi amanzi la angabaniki umkhuhlane kodwa okuqakathekileti nesijalo okukhulumayo ukuthi uhulumende angaze afundise abantu njani umkhuhlane wesihudo uzabe ulokhu kuqhubeka usiya phambili ngoba udubo oluyilo olumqoka yikuthi edolobheni leharara kula manzi njengoba amanzi emalotshwane udubo lolu hambe luzahlala lukhona lusiya phambili so uhulumende i-Ministry of Health kumele hlale phansi lesito Ferrari baphume logwalo oluzasitshengisa ukuthi mizamo bani abayenzayo ukuze balungise lolu hlupho lwamanzi
kukhona lini elikwenzayo njengenkokheli yezakhamizi ukubona ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki
thina esikwenzayo sesisebenze le nhlanganiso ye-UNICEF le nhlanganiso ye-UN OCHA saphiwa amaphilisi okuthiwa ngama-aqua tablets yiwo esiwanika abantu ukwenzela ukuthi nxa besebenzisa amanzi bafakele amaphilisi bazivikele emkhuhlaneni yesihudo njalo siyakhuthaza izakhamizi ukuthi nxa bingangena ezambuzini bageze izandla kule inhlelo eziningi-ningi nje esizenzayo zame ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki usiya phambili
bakhona abavela kuhulumende eselekela babona ngamehlo befundisa abantu kumbe bebanika amaphetshana okuthi bewafunde ukwenqabela lo mkhuhlane
nesesiwabonile ngabama-department yesito Ferrari be-department of health yibo asebezamele ukuthi bakhuthaze izakhamizi ukuze bavikele lo mkhuhlane kodwa njengoba ngikhulumile ngaphambilini ukuthi luzaqhubeka lisiya phambili ngoba amanzi kawekho ngikhuluma nje kulama-report amaningi esesiwatholile ukuthi kule ndawo esezihambe 2 weeks 1 month zingela manzi kunaba abantu abangela manzi yiwo abahamba besendaweni ezingayisizo besathatha amanzi onala manzi yiwo ayenza ukuthi imikhuhlane iqhubeke isiya phambili so imfundiso ifana lokudlala nje ngoba nxa bengalungisanga udubo lwamanzi sizahlala silo dubo lomkhuhlane wesihudo.